ngoba singakhumbula leli damu liqalise iminyaka eminingi edlileyo, selilesikhathi eside lilokhe lidodombela ukuthi lisetshenzwe liyephutha. Ngakho sibona ingani nxa sokuqala lokufaka i-pipeline hlezi sokuyikutshengisa ukuthi uhulumende usethatha udaba lokuthi kube lamanzi wobulawayo sokuthatha serious. Yikho esikukholelwayo esikukhangeleleyo. Esikubonayo futhi ukuthi yebo izakhamizi zakobulawayo zisukumile zakhuluma kakhulu zitshengisela kungeladla udlame ukuthi zifuna idamu leli liphele. Sicabangela ukuthi ihlezi lakho khonoko kungezelele kuntshisakalo yokuthi umsebenzi lo uqale. Kodwa akasiqali ukubona izinto ezinje zisenzakala. Izinto ezinje zenza sekudala zaqala ukwenzakala ukuthi kuyakulwa ukhomishini ukuthi hayi sokuqala lokhu sokuqala lokhu. Thina intokozo yethu izaba khona umsebenzi osusenziwa. Khathesi ukuthi sitsho nje ukuthi siyakubona siyakubuka kodwa siza kubukisisa sesibona kwenziwa. Ngoba sesibonile ukuyabuya kwenziwe kuthathwa amaqanje kuzabuya after 3 years kwenziwe efana na.
Simzwile njalo umongameli Emmerson Mnangagwa esithi uhlelo lwezambezi water project olukhangelelwe ukuthi yilo lumqoka uzalulungisa esesihlalweni.
Botswana bayenzile ipipeline ende ephosilingane layona le eyethu ngeminyaka nje emlutshwane edlulileyo. So kuyinto eyenzakala engenzeka leyi nxa bezinikele. Kodwa esiza futhi sikukhangelele kakhulu thina ukuthi kakungabi yintshisakalo ezagcina iphushwa yi-corruption. Ngoba siyake sibona izinto ezinje zifuqwa sibe sesibona ubugwelegwele abantu abasebenzela uhulumende sebentshontsha ngamaprojekti lawo. Kukanti nxa njengoba sifuna iprojekti le ihambe sithi thina umongameli okumele akwenze kakhulu ukuthi avale ubugwelegwele izisebenzi zakhe zingantshontshi kuyonalo iprojekti kuloswa yinto yokunothisa abantu abasebenzela uhulumende kulokuthi kuyinto encedisa abantu.